Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe-social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu uMnumzana Clifford Matorela uthi iningi labantu laba bakoBulawayo. UMatorela uthi umumbu wokusiza abantu abehluleka ukuziphandela ukudla wedlula kancane inkulungwane lamakhulu amabili kusilinganiso sama-metric tons 1265.85 metric tons ngenyanga. Uthi baningi abantu okumele badingelwe ukudla.
We started to identify people in every community.
Sikhangele ukubadinga laba bantu emphakathini. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi lika-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu
sizo.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa nanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwethukela ngisizakala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiyakuthi abanye bafike sesihlangane labo sesisenzile awenzi yegrosari kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha ngizuzairayisi ngizuza ifulawa.
Uthi babephila ngokulima amabele lomkakhe ngesikhathi kusana izulu elineki.
Ngangizuza loku amahlaka angu-10 luka-12 singangithina isemtheli bali yakho nesiyiphiwayo ngama-$12 eyokugada lokuphenduka liphenduka ngashada $5 ngiphenduke $5 ngisala $2.
Baningi ababhekane nendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Sithi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye selala eziko.
Kudliwa ekuseni lantambama kuphela. Ekuseni kwakhona siyabe sipheka irayisi ntambama isisitshwala lamaveji ngoba inyama iyadila. Nxa udlile uyakudla amachansi wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatimba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedi loba 5 days ngoba ilutshwana. Sawumumo wakhona vele umzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili. Indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele sibili ukuthi singenzayo. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngisho ukuthi umholo. Ngathi lokho ababekubizele ukuthi i-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonokho okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi ngizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikola.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibuye ukuthi khona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyakuthenga ngani imali iboni ngani nje. Ungabona kathesi umuntu ozenza isikhulu engumuntu osebenzela uhulumende. Hayi. Ulisela.
Umfelokazi uSilindile Gatsheni ohlala emzini omkhulu weMbare, ilokitshi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali ayisathengi lutho sokusebenzisa iyusa lapha, thina amayusa siwatholi. Indlala izindlala isibulele, izinto ziyadura, isikapu ziyadura. Ilize asisali kwanisa, ilize selinzima, sesikhathele.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. UMnumzana Nils Balzer, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi kukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more an issue in rural areas.
Sibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi-7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika futhi i-2.2 bakhona singabatholakala endaweni ezihlukeneyo zemadolobheni, hatshi iHarare kuphela, kodwa
amadolobha wonke elizwe,
not just Harare but many very urban areas in Zimbabwe.
Kukhanyile lokuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokunganikwezulu ngemfanelo. Imele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.